ngibona kulinyathelo elihle nxa sesibona ukuthi uhulumende sesicabangele njengezizalamizelizwe lakhe ezilapha e-South Africa. Kukhulu kuzayenza ukuthi kube lula kumaZimbabwe njalapha e-South Africa ukuthi bakwazi ukuthi bathole ama-passport. Into engaba yinkinga yokuthi asikeze ukuthi njengoba isithukile i-ofisi lama-passport nazo sigathatha lapha kithi, inkinga yokuthi umuntu a-aplayele i-passport izabe isingakanani. So kuyenzeka ukuthi njengoba bethukile beza ngapha, amakhosi okuthi umuntu a-aplayele i-passport abe sesiba phezudlwana kalokhu ade sikwazi. Ungathi uyabheka ama-passport bethiwa-aplaya ngendlela yokuthi umuntu ubehamba esiya e-consulate ayofila amafomu, ahambele izithombe, abhadale imali ebingaze 300 rand ezithwani yamafomu. Usuka lapho lesiba neyokuthi uthatha amafomu uwase eZimbabwe emuntwini ozabe umbhalisile ukuthi aye kuzisubmithela amafomu ofisini lapho kuthathwa khona ama-passport. Intengo yakhona kuyileyaziyo yona esingakwaziyo ukuthi manje njengoba sesilandiwe ngapha kuza kwenzakala kanjani. Abantu bazobelokhu be-aplaya online kuba abantu bazoyalayina futhi bagcwale embassy ndise-consulate bazoku-aplaywa khona. Kodwa nxa kuyikuthi abantu bazabe be-aplaya online njengoba ngijayele ukuyenza ngenhlangano engiyisebenzelayo ukuthi abafuna usizo ngabe sehlule ku-aplaya ebulenjini bebe sikhona ukuthi abantu sibasize.
Kodwa sikhuluma nje alikabi lo dletshana lo yedwa nje oseke waphatheka kulolu hlelo kumbe oseke wa-aplaya.
Ngokwazi kwami ngolwazi lwami ngilalo sisalokhu sithola nje i-information esuka embassy lakuma-consulate akukathiwo futhi lokuthi kuze abantu bazabe u-aplaya kanjani. So sisalindile esithemba ukuthi i-consulate kumbe embassy izakukhipha kwi-statement sabo mase lokhu sokusenzeka bakwazisa abantu ukuthi kwenziwa kanjani.